Inhlanyelo ephiwa abantu kuthiwa ngephumvudza ngentwasa ayisuye ezanu PF. Sesithole imbiko from 10 provinces eZimbabwe jikelele from the social welfare secretaries for our party ukuthi iZanu PF ipha abantu bayo inhlanyelo lefertilizer la konke okuphuma kuinput scheme okuthiwa ngeka president. Sifuna ukuxwayisa mhlophe ukuthi abantu kabazilwelwe bangabona bencitshwa kabaye emapholiseni ngoba umthetho uthi wonke umuntu ohluphekayo fanele ephiwe inhlanyelo. Inhlanyelo le ayiveli kubandla leZANU PF, ayiveli kuMnangagwa iPresident weZANU PF, ivela esikhwameni selizwe iConsolidated Fund lapho okubhadalwa khona ama-tax enu. Iningi yenu khonapho lilamafoni lithathelwa ama-tax. Yikho ke siyalixwayisa ukuthi lingafika endaweni lapho okuphiwa khona inhlanyelo lingami likhale njengabantwana. Zamanini lani ukudinga amapholisa libatsheli ukuthi lokhu ayisikho. Siyaxwayisa njalo abantu bakwethu ukuthi bakwazi ukuthi imali le ebhadalayo ayisiye eZANU PF. Sithole umbiko izindawo zonke ukuthi abantu bakithi baya ngicwa kuthiwa alingena umhlangano weZANU PF, lokho ayisikho kuyincwala. Inhlanyelo le iphiwa abantu abagogekileyo izalukazi esingathi ngabantu abahluphekayo, hatshi amajaha lamankazana aqinileyo. Yeba ngaphiwa uma isisele. Yikho ke Mahlabezulu sithi qinanini lale ukucindezelwa lizilwele lodwa.